20 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegcikwane leli kakhulu ikhathi esibe silapha kuma yisenders kobulawayo injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye
abe community working group on health a private boy manje abenhlanganiso elwela amalungelo ezempila kahle community working group on health babuthanise inkokhelo yomthetho yona esabalala ngesiqhubu esethusayo eZimbabwe sebezenkulungwane ezedlula eziyisithupha 6292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni uAnastasia Ndlovu
lawayo uhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo ecommunity working group on health umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama youth centers wonke edolobho lakobulawayo
sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegcikwane leli kakhulu ikhathi esibe silapha kuma youth centers kobulawayo injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kulabantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye
umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye
kunenge sekufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani labanayo sibancedisa kanjani esigabeni sibone ngani ngalokho esekufundisiweyo lathi sizokuthatha siyokudlulisela kuzakhamuzi esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale
okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha
funde okuningi kakhulu sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani ukubana singahlala njani labanye esigabeni izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane esigabeni seseChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu but singathi abantu ba-denial but siyazama ukuthi sizame sukuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi
beqeda izifundo inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli lisiyatshona ilanga izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamashumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona oyedwabo engowakobulawayo wobulawayo kulabantu abafika phose ikhulu 99 abalomkhuhlane we-COVID-19 emathebheleland north khona kulabantu abalitshumi lasificamunwemunye 19 kuthi emathebheleland south kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19 umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho sekunabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6292 ababanjwe belawo kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1093 yibo abagulayo abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo ukuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5010 sebasila ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukusenjalo emazweni awezwekazi le-Africa asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lani 24,495,232 abafunyenwe belalo labulala abantu phose abayisigidi 832,484 Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Zamara obubhengo lwesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko namuhla umkhokheli webandla leMDC Alliance omnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula Kungelani lokuba iZANU-PF isebenzisa udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Bebebaningi abazebuthana emzini wakwaDzamara endaweni yase All Souls Mission womtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UDzamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulo mngcwabo, umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthe kungelani lokuba iZANU-PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa wokuba avuke ngodlakela. Abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungenadlakela. Usole kakhulu ingoma zebandla lakhe ezichothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi ukudlakela.
Bondo amaslogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nami kasi ngeke sithi thina singcintisane leZANU-PF ebulala abantu lathi senze okufanayo thina sithi guqula izenzo kufuze siphakamisaneni sonke isikhathi hathi ukwehlisana.
Chamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaDzamara uyitayi Dzamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Wancoma imuli yakoDzamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile kuzakupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile.
Imuli yakwaDzamara, imuli yamaqhawe, imuli elokuzinikela, imuli eyakhethwa nguNkulunkulu. Akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone. Umuntu obe esezama ukulisa laye usesithile.
Ukhulume emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny umfundisi Anselot Magaya yena othe okubi okwenzakala emulini yakoDzamara kuzalungiswa ngumlimu.
IBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi ngezikhundla zalabo ababusa bona belobubi ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho.
UDzamara ubesele minyaka engamashumi amathathu lane 34 njalo ubhubheka kathathi njalo engela mntwana ngakho ke ushiya abazali bakhe kanye lomfowabo lodadewabo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umunisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidlamalahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethulwe ngumunisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola $2,000 ngenyanga yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. UNkosazana Lungile Masuku ohlalela okuthini lesibiscop uthi kuza kuba nzima ukuthi benelise linhlawulo kamunisipala.
Mbona yami sisebunzimeni, i-council layo ngani sisilwa labantu. Azi ukuthi kathi vele bakuthethe ngathi ukuthi baze bakhweze kangaka. Ama-tarifa yabo vele asekhwele kakhulu. Okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje, an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okuselelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda, uMnumzana John Mgobi, odlalela okuthini elidala leJawunda, odwa kwenziwa ngumunisipala kuyamangalisa ikakhulu ngalesi sikhathi iningi lihlele emakhaya
abantu bayaphila abakhangelelanga ama-tariffs kuphela kunje nje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane we-corona kodwa usuke ukhweze ama-tariffs kabuhlungu kanje imali yama-tariffs lawa izavela ngayo cela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu like libe lonembezi
Umnumzana Morvin Dube obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association uthi bahlangane lo Mansipala bamtshela ukuthi inathelo alithetheyo kalikho emthethweni
akula ama resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngamakhanselazi ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele lezinto zonke zikhwele zifike kucharge leyathe beyifakile kusuke ku-administration side kuphela azange kufike kwavunyelwana ngakho sicelile ukuthi ikhansela ibuyele ehlala phansi ilandele i-statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku-local government ekukhwezeni izinto zonke
ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kule mbiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamansipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu umeya weGwanda umnumzana Justin Majali uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linathelo eluthethwe lugatsha lwamanzi olwezimbabwe national water authority zino olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu
ngakutshela ukuthi khathesi izibila yona isibila 14 million per month ukuthi yayisuke ibila 120,000 before June yaya ku 5.4 million khathesi ku 14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi abakhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry local government ibisitsho njalo zozoke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engakanani
ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abafelwa izihlobo zabo kuzamele bathone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcwabeni likamasipala sokuzaphiza phosa inkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilithumi $9,100 abadala ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademokrasi. Ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele. Kuba yithi ubuzwa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngamapolisi ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibonani uBiden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMtokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo kule niye demokrasi kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule demokrasi khona uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama policies ebantwini abantu bayavota bevotela lo abamthandayo uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe
uNomzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo
uTrump ngiyambona uyazama impela straight uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda but ngendlela engibona ngakhona selethu Trump manje ama democracy ngiwabona nje ephuma phambili
abalandeli bebandla ama Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa uBiden uthi uTrump nguye othotshozela udlakela lobandlululo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Live talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi wephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka embili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula nenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu njalo kufanele isisombululo kudaba olusezimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani. Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo. Ezinye izinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibi abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa ngabe kulokuza balesisindo. Umgabe wazwakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasoja abazi badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungela nto etshintshayo. So kimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi okuyokuyizinto khona lokhu bangakhipha istatement then what will change. UMnangagwa uzavuka ekhwe amaGermany kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beceda abantu eBurundi bebulala sicoganisa abantu eRwanda kabasho. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabo uMnangagwa laboChamisa. Enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalela ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo?
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibala elithi Gugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbuka nyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zenalezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyaripilwa, kwaba lo mthetho omutsha, i-Public Order and Security Act isiamendiwe. Kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba leGugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokho bekhuluma ukuthi Gugurawundi sabulawa kule bephiwa imali ngamadona. La umnanga koko mele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amaphoyisa akho angachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisiswe kusihluphayo amaBritish lamaGermany kabavala imlomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. Elabotswana alazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehabron khona le kwele Botswana.
Unkosikazi Anna Mokete utshele idale lephalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakwele Botswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowe Botswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho-ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukheti uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lo mthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithini labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kwele Botswana abalabantwana labatswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke efuna i-citizenship yeBotswana. Athi lokhu ebesi ubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless, akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokheti uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba yizizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelane labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenkethabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
La tele Private Boys lesithathu njalo lilesihloko esithi koqala bani. Abafana baleli qembu badabuka ePlumtree kodwa bacula bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifase Ngqondo Ncube.
Abangazi abaningi kwezomculo bangazi ngoNgqondo Ngqondo. Ngihamba lo ndini omnyama singabasunguli beprivate boys. Siphu kuma Plumtree endaweni abantu komadabe esigabeni sasedugwe sihamba sibanenge ku private boys ngeke nyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi
indlala teleli lilengoma ezisithupha ezigoqela ethi vekezela ndoda idla ngamabala kanye lale esikhalanga ethi mwanangu ukuthenga idlalate lenu nduna balithola njani
ungasithola laphana ku 0027 61 065 6149 lapho ungasithola khona ku WhatsApp ube suya laphana ku Facebook ubhale nje search uthi Sipho Ngondongondo or search laphana TikTok nginomnyama uyakhona lapha abantu uxhumana nathi ku Facebook usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlalati wethu
yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli
bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisapote okweqiniso sithenge laphana ama-original singahambi siyethenga emakhoneni ngoba ma kungasasapotanga abalandeli asilutho ngaphandle kwabalandeli njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandele imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sizivikele abalandeli siyalithanda njengoba nani nisithanda so asihlaleni safe sizivikele silandele imithetho eshiwo ngodokotela siyabonga
uphuma ke enkundleni uSifaso Ngqondongqondo Ncube leqembu lakhe leprivate boys ngale ethi ukulwelwa inkosi
ukulwa nomuntu olwelwa inkosi bona kunzima uzwana kubalo inkosi yamakhinde ukulwa nomuntu olwelwa inkosi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe Community Working Group on Health babuthanise inkokheli yakobulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo nge-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.